ikolaki izangamandla kulinganisekulokela emapulazini some 35 abathathwa ngabantu ababe nemibhubho ukuthiwa nelisokuizangamandla lethi ngethi isitshengisa indlela eya emgwaqweni ephuma ngekhaya bahamba ngokuphela siyaphindanga sababona athi-ke kubangisho ukuthi kwakushisa kwasangelesine nangazisedida inkomo zazihambela eceleni komgwaqo ngokuyindlela okungane kubalekela amatshe ngangizinkunzi sikongolela ngase ngisiya khonapho ekongolela khona ngabona igazi elalilapho ngatshengisa sikuthi kuhlakala abantu ngababulawelwa khonapho kumbe kwenziwani kodwa-ke into eyayikhona ligazi eliningi namaphalete egwayi amagwayi bonabo abantu ababe batshaya kumbe bekuyanjanjani umdalalo kamdada esemzini wakhe nanyasindawenye kodwa hayisithiyeni iguma lithiyeni azakutshelwa ngumkakhe ekuseni esithi a lawami lapho ungeni tete ebusuku ngabantu akaphenduli kodwa hayi kuyihlungu lakatesi-ke ngingakukhumbula kuhle kuba buhlungu ngoba kasikwazi lokuthi bayalahlelwa ngaphi kumbe kwenziwani
ilizwe mna ngudingilize mkanda udingilize mkanda ngikhuluma ngisisibekela emapulazini kufanteteven lapho enkhoa mina ngingumzukulo engizalwa ngumkanda omunye wabadala abahambayo abadala mhlazana bethathwa ngase ngikothwana sibili ngoba into engangiyikhangele abantu laba bafika ebusuku baqonda endlini kakhulu logogo lapho abalala khona angithi ngomsindi waba lapho aye kwathina abadala ubaba nomama bacina sibevukile kanye lathi sasiyake sivukile saba ngabantu sesiphandle sibona zinto ezenzakala khonapho so abantu labana bakhombelisa umbhobho wabo ubaba besithi ubaba anganyenyeli bawufake emlomeni wakhe bethi anganyenyeli balisana lokhulu logogo la igogo ethini ngesandla ukuthi angaphumi lapha endlini babisana naye bamdonsa waze waphuma naye kwaphandle kwaba yikumfosa kwabo bemdonsa behamba naye bangena la indlela esuka ngikhaya siya kwamakhelwane indlela encane e-private road evelejenisa ukuthi abantu babaeeza babe nomuntu wesigabeni owayesandle esazi izini lezindlu laphohlala khona abadala bahle kwaba yikuhamba kwabo ngoba basuka bangena kumakhelwane bathatha umakhelwane ukhulu umakhelwane khonapho ekwa ngikhaya kwakusebusuku ufika kwaba-2-3 ngoba kwathi ufika kusa kwezakala vezigaba sonke wafika ekhala kubani kubani la kubani uthethe kubani uthethe yikho ngafika sidichazeka-ke ukuthi ngedirection abaphuma ngayo la ngedirection lapho kwakuduma khona izimoto emhluku yikho okwabonakala khona lapho okunangathithithuthu khona okwakunegazi khona lapho esasibuthana khona lasiye sama ufaka khona itomstone lapho yayithathwa khona
kusukela lapho-ke kwahamba njani akuzange kube lodletshana kuze kube lalamuhla
udletshana ngitho ngoba ti-very day kwenzakala into le abadala besigaba babopha isipho sokuthi kakuyo epolisi kuyeripota but ipolisi ayizange yaze yaresponda ayizange yaze yabuya kwaphenduka into eripotiwe but
liyake lihambe yini kule imbuthano ye-national peace and reconciliation commission
ngapha esigabeni sakithi asizange ke siye kuleyo mhlangano e-peace and reconciliation into esiyenzileyo last 2 months or 3 months ago siyesaya endlineni indlina yethu malisi ngemva kokuba sisiziye kuthiwa indaba yegugura wonke yabadala abahambayo ikhokhelwa zinduna kodwa induna yasithengina yathi yona leyo nto iyayizwa njalo okwakatheki uce ukuthi abantu besine ukukhulumisana ngayo leyo ndaba ngoba khathesi sikhangane lokhethu zakuya kukhethwa ngomnye kozayo so izaba ngathi siyisebenzisa njengekhona njengesikhali kezombusazo yiko-ke sahlangana banika njalo ifeedback kwabanye abantu engahambanga endleleni nakuwo labo efuzwayo ukuthi
uyasuthiseka ngokukhulunywa yinduna yini
le nto ekhulunywa yinduna mina kayingisuthisi ngayingisuthisi sibili ngoba sengisengathi into yakhona into engenamsekelo izolo kanye ofuzwayo besiye ngapha kithi kade kuholwa umuntu esiyona umuntu lo owesesa wese kodwa umuntu lo uphethe abantu ikakhulu mina akezindlu lezi ezahanjelwa ngabadala abadala ngabatholanga umuntu ngalolu muntu usithiyi-ZANU-PF ngangithi ngezwa kuthiwa khona uthe izinto ebantwini niyayifuna yini impi abantu bathula ekugcineni na wathi impi yakathe siyayihluphi umuntu angasifa siyamlanda ngaphi emzini wakhe ebuhlungu okukuthi le nto ingathi ilidugu kubo kanti siyasingathi sisaba ngoba yenolongasefo.